umthetho uyamtshela lo okumele am-appointe, in this case upresident, ukuthi umuntu lo kumele abe lama-qualifications anje. Ngingazi ukuthi lawa ma-veteran wona a-challenge ground yiphi yakhona athi u-appointing authority wa-ignora kumbe zangananzelele ukuthi ugoba kalawa ma-qualifications angikhona ukuthi yiphi yakhona i-qualification abathi yona wa-terminal kalayo. Makuyikuthi le enye esake sayibona eyokuthi engxenye wake waba convicted esasenamibia, so ukuthi kuthiwa wazama ukufihla kumbe ukudefeata i-course of justice, embngibone ngani kungaba yiyona leyo. Ngingaze ngxenye kulamanye, kodwa nxa kuyiyona leyo kungenzakala sibi ukuthi moza umuntu olecala kumbe wake watholakala wagejwa eZimbabwe kumbe kwelinye ilizwe. Ngile ngiyakwazi ukuthi nemthethweni ama-officers amaningi, public officers amaningi kumele anga-appointe nxa kuyikuthi baye batholakala belaqala aqanjiweyo umthetho wona lowo ayeza eZimbabwe kumbe kwelinye ilizwe elingaphandle kweZimbabwe.
Ye, kodwa singathi uyasuseka yini esikhundleni lesi ngombono wakho?
Nakuyikuthi u-appointing authority akazange abe kwazi khonokho, wase-appointe umuntu vele akathumelanga ama-appointe owaliswa ngumthetho ukuthi ama-appointe, yes, i-appointment yakhona yabe ingekho emthethweni. So kungenzakala ukuthi i-constitutional court ithi yona hayi, lapho waphambanisa ngoba wa-appointe umuntu vele umthetho othi wena kawumelanga uma-appointe ngoba kumuntu lo vele watholakale le cala eNamibia.
Nxa kuwukuthi-ke umthetho ndaba ungathi asuswe esikhundleni lapha, kutshoni nxa sesikhangela amacala wonke abisa emthetho ndaba?
Le izaba ludaba sibilo and kuthi kithi thina amagqwetha ngoba then sokuzakuna ngumbuzo nalowo obuzwayo ukuthi wonke lawo macala atholiswa yena ephe isitifiketi sakhe kumbe kunguye othe abantu bathonise kuzathiwani ngawo. Singazi engxenye phela iparliament may angingazi. I-solution would be to go to parliament, but pass an act of parliament eza kwenza kuqonde konke lokhuyana okwenziwayo.